e-Wi-Fi izinto ziright, kubi kakhulu. There are all ama few infections are corn open, but into settled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, I'm born about 3 months now, so quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu, ukudla ukuthola njani?
Ukudla ulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthenga amagrosari akho. Lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-order into zakho, and then bayabuya bezokudelivele erumini yakho, endlini yakho. Then manxa ukuthi ukulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabe esetshenziswa isiChinese. Manxa ukuthi awu-understand isiChinese, kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist. Hamba kubo then bayawu-assist, and then yabaphilisti izinto ozifunayo, then ibona abazenza ke bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashopheni bekulethile endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi kulabantu abahamba emsebenzini noma phandle, vele uphuma phandle khathesi. Awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi, ukuthi infection yakhona ingaspread kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala bephakathi ezindlini, and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle, ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetect-a early.